Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ibandla leCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi sehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe ngomvulo phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees. Umongameli weMelika usekhethe onsundu njalo oyisitabane ukuba yisekhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi phezu kokudilika komnotho avume ukuthi uhulumende wakhe usehlulekile. Umnangagwa utshele umhlangano wabasakhulayo bezanu PF eHarare izolo ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizama ukumgenqula embusweni ngokudiliza umnotho lokukhwela intengo yezinto mahlayana nje. Nanka amazwi kaMnangagwa.
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes.
Siyakwazi ukuthi kulabanye bethu abasebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende ngokudiliza umnotho lokukhuphula intengo yezinto. Uhulumende wami uphezu kwalo lolu daba. Izephu lamthetho zizajeziswa.
Malcontents and the counter revolutionaries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wabasakhulayo bezanu PF izolo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMnangagwa kumele avume ukuthi sokumehlule.
Kulusizi ukuthi uPresident Mnangagwa uyagcigcwiza sephonga ukuthi kulabanye abantu. Thina sibona lapha ngani ukhomba ngaphakathi esithi internal conflict. Utsho ukuthi izanu PF siqabana ngaphakathi ngoba landikuzile aba industry abe commerce besithi ilizwe leli liyabulawa i-corruption lemthetho engayisiyo. Okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi izanu sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe nguMnangagwa le administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutyontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone uMthwangwa oyispokesperson ephuma mhlophe esithi kuyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki silezikhala. UMthwangwa anti uyispokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuzanu labaku-industry labaku-commerce ede bekhotha amathe ezanu sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigciza nje seswele umuntu omdala ukuthi engathini. Thina njengebandla elitsha sila ma-economist abantu abafundela ezemali lomnotho. sibona ngani into yokuqala ikuxotshana le corruption siqede sithi do amasela wonke aziwayo atshontsha igold atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwasolakala 50 million abazange babotshwe.
Uyatsho ukuthi uMnangagwa ube khuluma ngamalunga ebandla lakhe lezano PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuzano PF ziqondiswe kubandla lenu. Ube ngakhulumi ngani yini lapha uMnangagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngithile ukuthi uMnangagwa uyajwigwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni, abanye bathi hathi ukhombe iCC, abanye bathi hathi ukhombe iopposition, abanye abathi bathi hayi ukhombe abantu bezanupf. Kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu. Thina sibatshela ukuthi hayi ama-sanction bazifakela. Kungaba liqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi uMnangagwa ukhomba thina, kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu bezalo PF ngoba uMthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza. Thina asikho kuhulumende, asiza ke sibambe imali kahulumende. Yikho ke lapha uMnangagwa wenze igqiza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi ZANU-PF yiyo esimhlamukela.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change lona elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ababalisi bathi labo bazaphatheka kuhlelo lokutshengisela okuqoqwa inhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu ngomvulo ikhonona ngokukhwela kwembhadalo yesikolo ama-school fees kanye lokudula kwezinto. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi abantu kumele babambane ngomvulo batshengise uhulumende weZANU-PF ukuthi bathukuthele ngokubhidlika komnotho okuqhubekayo. Umkhankaso lo uphansi kwesihloko esithi hashtag fees must fall kumbe national shutdown. Ukhuthaza abafundi ukuthi bavale amakolishi ngomfulo lo ukuthi uZulu engayi emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seyathuzi uMnumzana Themba kuye moyo.
Uhlelo lolu abaluthungamelelayo ngabafundi kuzathi ababalisi izisebenzi zikahulumende labazali labanye abathintekayo ekuweni kwezinga lezemfundo kukanye lomnotho sikhangelele ukuthi baphatheke simatasa nje siguguzela lokho.
Manje njengoba sibona kuke kwaba lenhlelo ezifanayo zingaphumi lokubambekayo libona ngani kakhesi kuzaba ngcono na?
Umzabalazo akusinto yosuku olulodwa ebuya lula. Sikhangele ukuba konke esasikwenza lesikhangelele ukukwenza manje lesikhathi esikiso manje indima isivuthiwe. Kunenge sikukhangelele ukuthi kuphume kodwa kukhulu okukhulu sikhangelele ukuthi kutshintshe izinto. Intengo yezinto ezitolo, iholo lababalisi, imbadalo yemfundo. Thina ke njenge-ATUZI lanxa abafundi besithi kwehliswe i-fees, thina sithi uhulumende kangene nge-state funded education. Okukhulu nxa usempini Chrissy awukhangeli ukuthi suyehluleke kangaki, ukhangela ukuthi kufanele kwelinye usuku unqobe.
Sike saxoxa xoxa labanye ababalisi abathi bona bayisaba ukuthi bathathe inyathelo elifuna ukuthi lilithathe. Lina likhuthaza amalunga enu ukuthi enzeni kakhulu labo abathi bayesaba?
Ukwesaba kwabantu eZimbabwe kwaqala kudala, mhlawumbe kwaqala isandu ukuthatha ilizwe lapho abantu beZimbabwe bavukelana khona. Uhulumende la usekusebenzisa ukwethusela ukuze abantu besabe ukwenza abakufunayo. Kodwa ke kwabo kwagwala akulasililo, batsho njalo abadala. Kodwa sithi thina nxa ungesaba imbali iza kugcona kusasa, isiveza ukuthi wena nguwe owenza abantu beZimbabwe badubeke. Ngithi ke abantu bethu, amalunga ethu, sivele manje sifile kwini esikwesabayo. Sivele manje siyesatshiswa, siyabotshwa, siyachaywa. Kwini okumele sikwesabe? Singayisaba ngoba noza silungisela. Asibuyele emuva. Abantu kathesi manje bonke bakhomba iminwe kithi. Asithulanga ke lamhla, sesifithi mhla ka 9 uhulumende kaqondane lazo izikolo sezivaliwe. Nguye okumele azenze zivulwe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi uhulumende wethukile phezu kokutshengisela okuqoqwa ngabafundi ngomvulo osokwenze watshela abezomvikela ukuthi baqaphele. I-Chronicle ithi uhulumende uphakathi kokubhalisa ababalisi okumele abhadalele abantwababo imali yama-school fees. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Police lapha emsakazweni kama usibongwenya lapha eGoli ngamdabuka ntabuka eplan 3M pandeni. Andonde ukuphikisana la ma analyst bene emsakazweni lapho uma bena lalo omunye ubaba okhuluma eseblower we analyst ka. Indaba yeNATO le Russia. INATO ayikazi yaba threat ye ku Russia. Ngicabanga ukuthi INATO isizathu ikhona namhlanje kwinxa yokuthi ivikele labo abalezandla ezimfitshane abangakhoni ukuzilwela lokuzivikela esiqhwageni lesikholo leso esibizwa ukuthi yiRussia. Ungabheka amazwe ase-Eastern Europe lapha abaleka ngena kunatho kungenxa yokuthi ngoba saba isikhwaga leso abathi nguRussia. Bazibona bengavikelekanga kuRussia ngoba iRussia injongo yayo ukuthi ibuyelelo nalawa amazwe abizwa kuthiwa yi-Soviet Union kudala iyabambe ngodliyi angene ngaphansi kwayo. Yikho nje sibona impi yase-Ukraine namhla yinjongo yeRussia laphana, hhayi ukuthi yeyi NATO i-threat kwatintini. IRussia ifuna ukuthi ithathe umbuso ikhiphe laba basembusweni e-Ukraine ifake i-puppet government yayo. Yikho okudala lokuzama behluleka. Manje bayibona ukuthi into yabo ayingeke iyenzeke, yikho sebezama ukuthi balwe ukuthi babasuse i-government ekhona manje eyase-Ukraine. Injongo sisizwile besithi baqaliberate abantu base-Ukraine, kodwa ngizuza ukuthi ubaliberate kanjani abantu abangafuniyo? Ngoba uyabona ise-Ukraine ukuthi bayizonda lokuyizonda iRussia, ngisho lalaba abakhulumisa iRussia abayifuni.
Sanibonani Ntunga, liyaphila? Hayi, thina siyaphila. Ntunga, zamani ukufundisa abantu nxa bekhuluma ku-Studio 7. Libatshele i-Studio 7 asiyo yokuthethisa abantu. Abanye basuka ababese bethathe ngani umsakazo lowo ngowabo. Kanti mina liyabalisana zinhlelo lezi ukuthi zibe ngezomuntu wonke. Abanye zigcina sengani sezibanenki isinhliziyo lokuthi bakhulume ngayo, ngoba uyafica abanye sebeyenza ungani kuthiwa ngiyawo. Ekhuluma okwakhe yabe efake inhlamba, kulokuthi afake imibono ezwakalayo ukuthi yena ufuna kube njani elizweni. Hhayi, uphunga ukuthi ubani yinja ubani ngabe uyabulawa he ubani ngabe kuyabuye amabhomba abantu bachaya izulu zinhlamba zonke leziyani ngathi thina siyaba singafuni kube njalo veke izizathu la ukuthi wena ufuna ukuthi ilizwe enqali kusa libuse njalo nxa wena usiyapha ngokukhuluma inhlamba pho usasa nxa usubusa uyabasubusa uhlezi phezu kwenduku abantu baphonga ulalela wena bangasoze baphendule ngendlela oyabuyiyo yona lokubuseni uzaba njalo awekujinja
Sasa zestudio sezimbingelele labalaleli mina nginombono lapho ukuthi kanti lo mbuzo engizibuza wona ukuthi kanti abaholi bethu abangama members laphana eParliament amalungu eParliament imithetho eyinye abasuka beyibhasisa lo Minister of Finance osuka eyibhasisa basuka beyihluzisile sibili bayibona ukuthi into elengqondo silwe ezibenzi ibe ngumthetho noma ibe ibenefit for bona or bazicabangela bona bodwa ngoba zokuthaba pasise ukuthi bona njengamalungu eParliament bangathenga izimoto ngaphandle kwelizwe ezemali elingana ne-$60,000. Sibuye simangale ngoba sizokuthiwa imali abayiholayo incane bakhala ngeholo labo bathi lincane kakhulu. So lo mthetho uzobanceda kanjani uma kuwukuthi bona umholo wabo vele umncane ulingana ne-$2,000 or $200. So umthetho lo usupase njani vele kuqale.
Salubonani salubonani basakazi baka Studio 7 okhuluma uJay Moyo hayi lapha basakazi ngilenhlupho la hayi kunini nithumela ama audio ayikho le audio yami 1 esabalo angazi olokhu inamba leya elisayisebenzisi mina lokhu ngirecord into engasebenzi hayi ngiyacela limphumele egcekeni umuntu uhamba njani
Salubonani ku Studio 7 basakazi bethu nonke ku Studio 7 nabalaleli be Studio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala Khumalo ngilani goli bakwethu bengithanda ke lamhla ukuthi ngiphawule ngalokho okukhulunywa ngabahlaziyi ababheka ukuthi kungani abantu bengayivota bethi abantu abasafuni ukuvota abantu sebakhalala ngokuvota ngibona lokho akulona iqiniso iqiniso yikuthi bona abahlaziyi laba abekho on the ground ebantwini akukho lula baba bobaba labomama ukulungisisa izincwadi eZimbabwe kusukela nje encwadini zokuzalwa kusiya kuma birth certificate kusiya esithupheni akulula kuzima kakhulu ene ngapha kumele udinge ukudla isibonelo ngami nje ngangine birth certificate encane kumele ngishintshele ku birth certificate enkulu kwaze kwadingeka ukuthi ngiye Harare ngiyoyithatha khona so emuntwini ongenamali zonke lezo nhlelo ukuthi akazafinyelela kuyenze yonke leyo nto mbona ukuthi kungaphezu kwamandla abantu bayafisa ukuvota kakhulu that's why ubona kuma star rallies enziwayo kusiba labantu abaningi kakhulu abantu labana abaningi ubuningi babo abarejistanga bayafisa ukuregister bayafisa ukuvota kodwa indlela yokuthi uthole zonke lezo yincwadi akukho lula
Zalbonani, zalbonani bangani bami, zalbonani hlobo zonke na Studio 7 abasakazi abahle hayi ngithi ngigqugquzele lokho engangihlezi ngikhuluma ngakho ngithi nabantu sihlupheka ngezithupha abangani bami ebingelazithupha la mabhedi mina engangikhuluma ngithi angilalutho hhayi asambeni emnyango wama-ofisi bangani bami asambeni ngokuningi uhulumeni usecegise kakhulu ubuzimade sikuthole mawamafisi asambeni siyothatha izithupha bakwethu lami ngikhuluma nje senginaso isithupha sengingumuntu lama ongangithola ngiphethe isithupha kathesi hhayi kabona ngiyambonga ukhombethi itim nangakho abadoda hhayi elisebenzi nje wena osolayo sola asali kodwa iqiniso yikuthi sondela ubone ukuthi isithupha le bhedi angekho ukuthathe yini hhayi asambeni babhethi sambeni siyothatha sambeni mina ngikhuluma nje ngempela yini engangikomplaina kakhulu impela ngicela ukuthi ngabe idim nangakho uyacebe uyasicekisela ukwenzela ukuthi sithole lati isifanelo hhayi usecekisile bafowethu cekisile ikhehle kudala kulanto esingayenza bafowethu
asambeni ngobuningi siyethatha andiyeni sibili lingayisabi akulalutho lani ningithi maybe kuzaba zima mhlawumbe siyathatha hayi ngithethe kahle sibili khona phekezi lami ngithethe kahle ngiphela sengumuntu ophilayo ngiyabonga ama-studio 7 umsakazi wonke abasifakazela wona abasincedisa ngawo ngibonge kakhulu ngokukhulumayo ngupamona ungwenya ngikhona phekezi konapha
ngiyabingelela kunamhlanje ngingumfoka mafu endaweni yasenyathi ngizothanda ukuphawula nje kancane kule ndaba ethinta i-transport uhulumeni bafuna ukuthi abonelele ukuthi le nto ayenzakalayo ukuthi i-transport kube yinto enzima ukuthi zitholakale ukuthi abantu bahambe baye emadolobheni lapho abaphanda khona nalapho abasebenza khona njalo kube sekusiba yukuthi idola litshone phansi livumbuke litshone phansi livumbuke lokho kucaca ukubala nje ukuthi ayikho into ayikwanisayo azoyenza and le nto izosisa ubuhlungu kakhulu ngoba izihlobo zethu zobe zisiyazama umsebenzi abanye bayathengisa but right at the end abanawo umsebenzi total kodwa-ke kunzima khona-ke okunye okufanele kwenzeke siyacela ukuthi amapolisa maweme ukuxoshanisana nezimoto ezilayitshe abantu and lokho abantu bakwenziswa yindlala esiswini ngoba kuthiwa indlala isusisele esigangeni lingele ekhaya liyocela ukudla linzinze libe umuntu oqondileyo lokho kubuhlungu kakhulu ngokuba uma sikukhangela kumanje ama-transport awekho kodwa laba abantu bama-wonder feet babazamayo ukuthi bathatha abantu bababeke ngokwenzeka lokho kade kusenzeka bekuba ngcono kakhulu ngoba abantu they keep on doing their jobs nanoma bekuba nzima kodwa bebekhona ukhona ngalokho okuncane bafake isinkwe etafuleni in other ways they have to make maybe plan to create up the space for those people like abasebenzisa izimoto ezincinci ezifana nokuthi zingathi ama-wonder feet nabo-grandvia nezinye nje imoto they have to ukuthi bazisayine ngaphansi kwenye inkampani if they can't do that vele as long as kusasenjalo basezoqhubeka abantu belayisha ngoba indlala yiyona ebenzayo ukuthi baze bagcine sebesesimeni esikanjalo it won't be solved without a solution but the other thing that they have to do they have to try to make maybe a figure to them ukuthi bazobafaka ngaphansi kwenye inhlanganiso if they can't do that I don't think ukuthi kusazoba nzima kakhulu and uhulumeni makayeke ukuhlukumeza abantu ethumelela amasosha akhe noma amapolisa akhe kuthiwa makaxeshanisa abantu ukufinjisa indlela lokho kuzoba yinto enzima kakhulu ngoba umuntu siyazi ukuthi nga-straight yena senzeni kodwa ngolunye usuku nathi sizofuna ukuzilwela
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba i-World Health Organization ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abayizigidi phose ezilitshumi lanhlanu 14.9 million phakathi kukazibandlela ngo-2020 kusiya ekupheleni kukampalakazi ngo-2021. I-Reuters ithi elebhilitane selithole izigidi ezingama chumi amabili lantathu 23 million entshontshwa kwele Nigeria ngwaye ngumholi walelo lizwe owayebusa ngochuku umnumzana Hasani Abacha. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden usekhethe owesifazana onsundu njalo oyisitabane uKarine Jean-Pierre ukuthi abe yisikhulumeli sesigodlo sakhe White House Press Secretary. UKarine uve ngumsekeli wesikhulumeli salesi sigodlo uJen Psaki yena ozathiya lomsebenzi mhlaka 13 kulinyanga. Lokhu ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi isitabane kumbe umuntu omnyama angene kulesi sikhundla. UBiden wathembisa ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. asebafakile ezikhundleni lezi bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris yena uKarine Jean-Pierre kanye lomahluli weSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson sixoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai
umongameli welizwe uBiden is going ahead loku tembisa awayekwenzile during the election campaign ukuthi abantu abamnyama wayengasoze ebakhohlwe ngoba singabuyela during the primaries ukuthi babe ngupresident siyakwazi ukuthi umongameli uJoe Biden wayesedliwe ngama-Democrats from Maine to amanye ama-states but what is the figure South Carolina lapho kule majority yabantu abamnyama labo tribeni bamuvusa siyakhumbula ukuthi he was out of the picture to be nominated president of the country until abantu abamnyama abantu abasundu came and backed him 100% and then everything turned sabona lathi during the election ukuthi 90% of the black women bavotela uBiden sesibone kathesi ukuthi sefake abantu owathembisa bona ukuthi wayeza bafaka ama-minorities lapha abantu abamnyama ama-Latino ama-Native Americans lama-foreigner nje ama-immigrants siyabona omunye ubhuti ovele Nigeria is in the White House budget office njalo nje so lay he trend engathiwa is a beginning in the politics of America siyabona ukuthi izidabane vele zazingavunyezwa anywhere in the administration offices for any government position but kathesi sesibona ukuthi in those critical positions iAmelika ayisakhangela ukuthi what is your sexual orientation or uvela kuphi bakhangela italent lakho ukuthi can you do the job
Isiyazi ukuthi kulokhetho lwamalunga eParliamente ekupheleni komnyaka ubona abantu abamnyama besekela uBiden lamademokrasi yini kulolukhetho ngasekwenzile ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu
uqakathekile for the elections ngoba kathesi sibona indaba ye Roe versus Wade ekuthi abantu bakwanise ukuyenza ama abortions ngathiwa isiza kichwa yi Republican backed court ngoba siyakwazi ukuthi the highest court in the land for the past 50 years ibi support the right of a woman to do what she wills to do in terms of governing her body so kathesi sibona i Republican majority court isifuna ukutshintsha kakhonoko and sibona ukuthi ngama midterms lawa kathesi kukhanya ngathiwa ama Republican angathiwa azanqoba both the House and the Senate but ukuphuma okulika okuphume indaba le eyama abortions ukuthi kasoza vunyezwe in America ngathiwa sokuvuse ama Democrats amaningi so ngathiwa izaba hi pivotal rallying cry for ama elections ama midterms ababuyayo ngo November ngiyabona mina ngathiwa kathesi it is up in the air ngoba besikwazi ukuthi vele ama Democrats ebezadliwa but kathesi ngendaba zona lezi is a Roe versus Wade hi so zaba le nkinga lapha kuzaba njenga okukhona ka test ngathiwa there will be 3 or 4 votes or senate seats going the other way not what we were expecting
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo uhlala eOhio konapha eMelika siziphethe ngebezihamba phambili Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uMongameli Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi usehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees ngomvulo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden ukhetha onsundu njalo oyisitabane ukuba isikhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yaleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.